abengakabumnandi kubi la lapho esihamba khona la lapho esihlangana khona siyafika sibili la bakhanta kwa-ispecial ku-666 siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakukaze kube nodlakela nabasikazisizwe bekhala ngodlakela kuyabe imbuthano
ingqobe isikuwe mnumzana Ncube
hayi mkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu abantu babhizi ama-666 ishaya kakhulu ama-door-to-door kwalesi sikhathi silungiselela ama-concert rally silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezika no-agasti ebhishi ka-agasti
siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe kwesenu isigaba semathebelele north liyakubona yini lokho
udlakela sizikhala sikakuboni ngalaba kunempiko lapho ukuthi abanye abezani iphisha kahali singaziwa siyaziyela empini singaziwa siyelithimela amasota siyeze lapha impiko enjalo aloba singakabi nephiliseko lakho khona leso kodwa-ke sizikhale asikasize umuntu osechayiwe ngisikhuluma osechayiwe kathesi
mnumzana Dube ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC
engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga kosi yabantu yisika ekhulumayo ukuthi hayi kuyawina kodwa-ke njengomongameli esale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube nokuthula before during after election kuthi ukuthi uyabenqobi bazabamukela antuthetho but ama-chances angikhona okuwina yiwangekhulu
kungani ubona ingani ibandla lezanu p f linganqoba
khangelelupane ungananzelela sibe ndaba yethu leyi imisebenzi esiyibonayo njeyenzakeleyo through i-devolution izikolo eziyakhiweyo ngemali ye-devolution ziningi ama-projekt ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi i-redation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona ungakhangela futhi igwayishangane dam lana bayahamba abantu beyezigomela umsebenzi ofana fana ikhuluma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kulesibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangaba
mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube
hayi thina sikakuboni siyeza kuphela enthokazweni kuhlokuphathelo kwizinto ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi le kuthiwa yibulawa enkayi rod ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo vele eyidasirod angazi ukuthi yena uzakudibe uhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hhayi akuhlela lutho nje liyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ngakhangela ukuthi uma kuyenza izanisiwelile for the next 5 years uduko abantu abadibeke ngakho for ku-5 years oleleyi kungikhona kuthiwa kuzadisheka futhi iyegqisa lokho
kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni le-CCC mnumzana Ncube ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani
hayi sebetha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sibe bukhokheli obufresh ubukhokheli obungazange kuchithe igazi ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe umkhanda thie amapulazi ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abayabezani p f ubukhokheli bezani p f bungena embusweni kunodonsi entanyeni akunanto abaveza ngoba abafela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi kufakwe omunye umthetho othiwa i-patriotic bill umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abasela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olulobuntu uma sikhuluma
ingqobe isikuwe mnumzana Dube
bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngaxa yenkinga njani abayisapoti enkayi yona leyo khuluma ngayo ise ngahamba emalangeni sesiyakhomishina amagesi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswa amanzi ahlanzekileyo kona ngale emakhaya enkayi yikho lapho esihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni singakhangela iindaba zamagesi ewange kathesi omagesi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso yisi yinto ephelileyo ebhoda ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda enhle ukudlula onke amabhoda inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 sekumele ukuthi alungise kukhona okulungisiswayo